Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuLwezi 2019. Na Ikama nguntunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Obusenze sabuya ngapha eCountry Park khona ukuthi omama labo bezithole bephatheka endabeni ze-gender-based violence. Eminyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo. Okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama buya mhlawumbe uzohlabela uzogida.
LeZimbabwe lisungula umkhankaso wokuvikela udlakela emulini or 16 days of activism against gender-based violence.
Ukholthat ungomunye wamalunga aweZimbabwe Lawyers for Human Rights owahlukunyezwa ngamapholisa eHarare Central Police Station ngenkathi esiyabona Obed Masaraure amelayo ecaleni lakhe. Ukholthat usehlukunyezwe kabili ngamapholisa eZimbabwe Republic Police ngemva kokube ehlukunyeziwe inyanga ezintathu eze.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isola ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coulthard ngamapholisa. Ukusilela kwemali yemabhanga kuyaqhubeka. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors ekade belokhe besiya emsebenzini labo sebekhalale umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhankaso wokuvikela udlakela emulini owe 16 days of activism against gender-based violence oqale izolo usungulwe ngemihlangano phakathi kwabenhlanganiso ezijiyeneyo labesifazana bebalimukisa ngendlela yokuziphatha ngayo nxa bethe behlelwa luhlupho lwalo ludlakela. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku ekobulawayo.
Ubulawayo usungule umkhankaso walonyaka ngombuthano owenzelwe elokitshini leCountry Park oqoqwe izinhlanganiso ezigoqela iWomen's Institute for Leadership Development, iVictory Siyanqoba, iBulawayo Progressive Residents Association kanye leBulawayo City Council ngenjongo yokuxoxisana lezakhamuzi mayelana lokulwisana lenhlupho esinjengokudlwengula lodlakela abahlangana lazo ezimulini. Unkosikazi Duduzile Mathema wenhlanganiso yeWild uthi babone kuqakathekile ukuthi baxoxisane labesifazana ngodaba lokudlwengulwa.
Okusenze sabuya ngapha eCountry Park khona ukuthi omama labo bezithole bephatheka endabeni ze-gender-based violence. Eminyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo. Okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama buya mhlawumbe uzohlabela uzogida kodwa ukuthi akhulume yena okusenhlizweni yakhe mayelana lendaba yokuthi yena mhlawumbe engabe eyivictim ye-GBV bekungenzakali.
Unkosikazi Esther Zitha oyenhlanganiso ye-Victory Siyanqoba uthi omama abaningi abawazi amalungelo abo yikho behlukuluzwa emakhaya.
Ukuthi sinanzelele ukuthi omama izinto ezikhonza i-domestic violence, gender-based violence, into ezimbalwa nje ezehlukeneyo, kodwa sabe sesigcila nje endaweni zokuthi thina njengabomama mlandu bani kube singenza njani ukuze sehlise ukumemetheka kwezengaleli. Sananzelele ukuthi omama kwesinye isikhathi abawazi amalungelo abo, labawaziyo amalungelo abo abayazi imilando okumele bekwenze ukuze bexhasane lamalungelo abo. Kulabanye omama ukuthi umama uyabehlukuluzwa but engakwazi ukuthi ayilapha nyahlukuluzwa ngenxa yokuthi wavela wakhula ekhaya kuvele kusenziwa khona lo.
Unkosikazi Nozipho Ndlovu oyisakhamuzi seCountry Park uthi ziningi izizathu zokuthi omama badlengulwe ngabantu abachiyeneyo.
Izizathu ziningi ezenza ukuthi omama badlengulwe ngabo baba. Kungaba yibelief ukuthi maybe ungahamba enyangeni ikutshela ukuthi bamba umama onje izinto zakho zizaphumelela. Okunye futhi kuvangelwa indlala, ukuswela imisebenzi okokwenza umthetho nebhodabhoda ezigcina ingena khona pho ekudlwengulweni. Okunye ngikhaya abathetheneyo labo badlwengulana. Sesikhangelile kumalungelo lapho. Umama uyabe lokhe encitsha ubaba imfanelo zakhe, igcine embamba ngeforce kube sokusiba yini ukudlwengula okungekho emthethweni.
Unkosikazi Sikhangezile Moyo, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi umthetho kumele uqiniswe ukuze abadlengulwa omama bajeziswe kanzima.
Omama balembuzo eminingi ukuthi kungani obaba ababadlwengulayo bengenziwa lutho uma sebehanjiswa emthethweni. Bayaripota, bayahambisa inhlupho zabo emthethweni, but obaba lokhe betshakala bekhona abenziwa lutho. Umama sale njalo edubeka. Njalo kunye ukakhulu esikufundile ukuthi lobu lwazi lolu olwe gender based violence lukhona ku community. Omama lokho bedlongula ngamandla, lokho bethwala nzima ngamandla. Obaba of course bakhona but balutshwana. So bese lo mbuzo ukuthi kwenziwani kakhulu emthethweni. Ngakulenye into kumele siyikhangelisise ngelihlwe libanzi emthethweni ukuze lolu hlupho lwehliswe. Ngaphandle kokuthi umthetho usebenze ngamandla, ngibona ngathi lo hlupho sowe siluqedile.
Indikimba yomkhankaso walonyaka ithi Orange the World, Generation Equality Stands Against Rape. Umkhankaso lo uqale izolo mhla ka 25 Lwezi njalo uzaqhubeka kuze kuyefika mhla ka 10 Mpalakazi 2019. Inhlanganiso ezihlukeneyo zilenhlelo ezizaqhutshwa okwamaviki amabili zokulimukisa abesifazane ngamalungelo abo nxa bethe behlelwa luhlupho lokudlwengulwa. Emhlanganweni walamhlanje wemzini weCowdery Park kuvele ukuba omama abawazi amalungelo abo kungakho beqhubeka behlukuluzwa bethule bengathathi amanyathelo. Okunye okukhanye kudingeka yikuba kuhlolisiswe kabanzi ugatsha lwezomthetho ngoba omama baveze ukuba bayamangala amacala okudlengulwa kwabomthetho kodwa kukhanya izikhathi eziningi izephulamthetho ziyakhululwa zingajeziswanga. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors ekade belokhe besiya emsebenzini sebekhalele labo umsebenzi bekhonona ngokuxotshwa kwabadokotela bezinga laphansi ama-junior doctors nguhulumende. Embikweni ewethule namuhla, inhlanganiso le ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela abaphose bangene kumakhulu amahlanu abaxotshwe umsebenzi. Ithe uhulumende kumele njalo akhweze iholo labodokotela ngoba imali abayitholayo ingabenelisi lutho. Odokotela abakhalale umsebenzi namuhla laba beselapha abantu abadinga uncedo oluphuthumayo ama-emergencies. Ukukhalala kwabo umsebenzi kutshiya umumo esibhedlela zikahulumende ususesimeni esesabekayo. Nanku phela ubuvele umubi besakhona. Abanye odokotela sebedlulise inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhala ngeholo eliphansi. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights abamabandla ezombusazwe aphikisayo ingcwethi kwezombusazwe kanye lozulu jikelele sebesole ukuhlukuluzwa lokutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo umnumzana Doug Coltart ngamapolisa eHarare ngempelaviki. Kubika uMavis Gama.
UColtart wehlelwe yilolu hlupho eyehlenga umkhokheli wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Obed Masaraure obotshwe ngamapolisa ngomgqibelo odluleyo esetheswa umlando ungaziphathi kuhle. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyezethelechara bethule umbiko oveza insolo ngokuhlukunyezwa kwaColtart ngabomthetho besithi kuveza ukungahloniphi amagqwetha njalo kuwafaka engozini enkulu lapho eqhuba umsebenzi wawo. Unkosazana Idirashe Chikomba owezethelechara uthi njengenhlanganiso bakhathazekile kakhulu ngokuphathwa kubi okwenziwe omunye wabo esemsebenzini.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakhononda njalo isola ukuchaywa lokuhlukunyezwa kwegqwetha elimela amalungelo abantu uDouglas Coulthard ngomgqibelo 23 inyanga kaLwezi 2019 ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe. UCoulthard ungomunye wamalunga aweZimbabwe Lawyers for Human Rights owahlukunyezwa ngamapholisa eHarare Central Police Station ngenkathi esiyabona Obed Masaraure amelayo ecaleni lakhe. UCoulthard usehlukunyezwe kabili ngamapholisa eZimbabwe Republic Police ngemva kokube ehlukunyeziwe inyanga ezintathu ezedlule emele amalunga e-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana laye usisole kakhulu lesi senzo samapholisa.
Siyabona ukuthi elizweni lapha lokhu kuyinto eyangisayo eyenziwa ngamapholisa. Umongameli uyabhoda ngamazwi khankasela ukuthi hayi abalemali zabo vuyani lingene lapha likhululekile. Kodwa amapholisa atshengisa ukuthi kalandeli imithetho. Leli lizwe sibona ukuthi lokhu kukompunzi idla emini, akula mthetho olandelwayo. Ngoba ngiboni indlela yokuthi iloya elinjengoDouglas Coulthard nxa liyahlaselwa ngoba lisenza umsebenzi walo osemthethweni, pho abanye abantu ke abazibuyelayo bazabe bekhululekile na? Akwenzi lokho.
Kusekelwe ngenye njalo ingcwethi ephatheke kwezokucubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uMnumzana Bekezela Gumbo.
Ukuhlukuluzwa lokuchaywa kwabameli balabo abalama rights abo ama human rights avayolethwayo kumele kusenze sonke sethuke kutshengisa ukuthi ilizwe lethu leli lokho lisiba wesi ngoba kudala sasikwazi ukuthi amaloya ayengachaywa kodwa kwakuchaywa abantu. Abantu nje kodwa ukuthi sima sibona sokuchala ama lawyer ukuthi kutasisela abameli ene khonoko kutshengisa ukuthi uhulumende okhona uvumela state machinery sakhe sisiya phambili ngokwephula amalungelo abantu ngokwephula isisekelo zombuso.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ebandlele MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa uMnumzana Ostalosi Gift Siziba laye usisole kakhulu lesi sehlakalo ethi kwephula ilungelo loluntu kanye lelokuba umuntu athole ukumelwa ligqwetha lapho ethe wangena enkingeni lamapholisa.
Akusavunyelwa ke ukukhuluma ke umbono wakho mayelana lokwenzakala elizweni. Yikho ke libona ke Obed Masaraure omelela ke amatitsha emaphandleni wabotshwa eqeda ukubotshwa lo wayemela ke olilawyer wafika la ewaya chawa ngamapholisa okutshengisela ukubana ke iZimbabwe ngendaba yamasotsha asengendle kwele Zimbabwe asiselakho ke ukubana abantu bekwanise ukukhuluma bekhululekile.
Lumsakazo awenelisanga ukuthola abohlangothi lobudlelwano bamapholisa loZulu ukuzwa icele labo phezu kwalolu daba njengoba ucingo lwabo belungadotshwa kanye nomakhalekhukhwini wesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka elizweni lanxa nje uhulumende ethule imali entsha kumaviki amathathu edluleyo ngenjongo yokuqeda loludubo. Abanye abasebenza emabhanga kobulawayo lasePlumtree batshele iStudio 7 ukuthi imali abalayo kayeneli abantu abatshona besendwendweni. Umuntu ngamunye uphiwa amadola alikhulu kuphela ngelanga njalo abantu abaningi bakhala ngokuthi inlutshona kakhulu limali. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Basukukhangele imali ezileyo ngoba ebhenki njengokutho kagavena ayikhiphileyo amaviki adlulileyo asomali esingakhangelela ukuthi ingabe isikwenze kwabalula ukuthi abantu bayithole bonke imali ngendlela abayifuna ngayo. Njalo singakhangelela ukuthi thina ngwethu amaZimbabweni singabantu esithi singabe cash society sithanda ukuthwala i-cash. Lama limitation lafa kwayo ukuthi umuntu uthatha i-300 ngeviki kukhangelwe le inflation ekhona leyo i-300 leyo ayilancedwa esingathi ingalupha emuntwini. obangela ukuthi umuntu bavuke besiyadinga ukuyakhipha bonke ngezinto ezijene. Bona nje abamabhenki bakhangela ukuthi i-governor inquire akhweze lesi maximum withdrawal ngeviki per account. Njalo ayenze imali ibe nengi emabhenki lapha ukuthi abantu beyi-withdraw. Sikhangelela ukuthi kule figure esithi imali esilayo ngama-RTGS. Sikhangelela ukuthi at least kungaba the third of that money isiya ku-2/3 in circulation as that cash. Kungaba lobubelo entweni zendaba zokuthi i-cash itholakale ebantwini.
Alubana uhulumende ethe wethula imali elesisindo esiphezulu engange $10 kumbe i-$20. Ubona kusiba lobubelo yini?
Esingathi singakukhangela kuhle kuhle ngempela hathi. Ikubana environment that is operator here is very inflationary. Ngase sithe sifuna ukufaka ezinye imali ezingathi zithethe gxaxa, kasingapheleleni ku-$20. Kasivumeni ukuthi umumo lapho ume khona awubhondanga. Sifike zame la ukufaka even i-100 le-500. Ngiyazi ukuthi bona bangabe khangelela ukuthi bengeza njalo kumbe ngoba le mali ezinjalo kulakho ukulazisa kumbe kwenza ube umsebenzi walaba abathinta imali ube lula ukuthi beqhube besenza. But esingakukhangela ukuthi uswazi abazama ukushaya ngalo kaluchaye bona laba abaphambanisa lungachayi wonke umuntu ngoba kuletha ama-20 lama-10 akusoze kube lobubelo obungcono.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxe laye ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhulumisana lo siba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank umnumzana John Mangutka. Kodwa ibhanga lakhe lisanda kwazisa ukuthi liza kwethula enye njalo imali elesisindo esiphezulu maduze.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngensuku zokuvikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezibizwa ngokuthi he 16 days of activism against gender-based violence. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Thokoza muhle, zimpapo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umahluleli womthethwandaba waphezulu kwelemelika usenqume ukuba owake waba yisiphathamandla sesigodlo sikamongameli welizwe ese-White House, umnumzana Don McGahn, kumele alandele amasamanisi okuyamiswa phambi kwedale le-Congress esipha ubufakazi. Kulamadoda emelika amathathu akhululiweyo ngemva kokupika okweminyaka engamashumi amathathu lantathu sokufunyenwe ubufakazi bokuthi amsulwa kucala ayeletheswa elokubulala umntwana owayeleminyaka elithumi lane. Kulabantu ababili abalinyazwe kakubi kusehlakalo sokudutshulwa kwabantu emavinkilini awe Bakersfield Mall eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Singene kuhlandla lezenotho lamhlanje sizweni ukuthi ijahe elidala uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni.
Ukususwa kwemali ebifakelwa nguhulumende ukuze intengo yempuphu ibe nganeno sokubangele ukuthi iningi lingafinyeleli intengo yempuphu ngesikhathi intengo yokudla lokunye iqansa mihla ngemihla. Isaka lempupu eliyisilinganiso se-50 kg selithengwa ngemali edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$500. Ngomvulo, intengo yamafutha ezimota layo ikhwelile sokuzabangela ukukhwela njalo kwenye intengo yempahla ezitolo. usoma bizimusi wakobulawayo umnumzana Abednego Bebe uthi intengo isikhwela mahlayana kungakhanyi isisombululo.
I think over Zimbabwe, as a sad thing, we be schooling in Amafuta with Taylor and Amafuta, you know, I had about the young people in Quaid. Kumago Jen, Umumbo, Quaid, as I understand, Wana Uber Unek, Una Canela, Esdo, Lapa, Avustelan, the Oiland, and Namta, so in Kalayanza, which is the Zonka Zakir, Abusa Kurima, which is Natama Futa, every Amafuta Vandavakan, which is the same Sakulama Futa, Vandavan is Motava Sasavanzai, Avayava Sasavanzai, Avatin Utubahan, Babus was in the one corner. Now come about in the city of Father Eastman, sent to Uham, the rest of the Lapo
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kukahulumende.
Engingakutsho ukuthi u-Emerson Mnangagwa usehlulekile. Ayikho enye ingqazelo edlula ukuthi ukubusa ilizwe vele akukho emthanjeni wegazi lakhe. Seyehlule abantwana beZimbabwe bayadubeka, akulanto endle njengoba la uyatsho, kulobunzima obunye kakhulu, useyehlulekile. Into ayiridayo uyehluleka ukuthi ayisebenzise.
Ukukhwela mahlayana kwempahla ezitolo kuthiye uZulu ethukuthele njalo izisebenzi eziningi zisithi sezizakhalala umsebenzi ngenxa yeholo elingaseneli ukondla izimuli.
So izisebenzi zibona impilo yazo nje ubunzima lo lokho kuqhubekela phambili amafutha esingathi ipeturo ebangela ukuthi izinto zonke zikhwele qhubekela phambili ikhuphuka intengo yezitolo qhubekela phambili ikhuphuka akulanto ephumayo kunkulumo ezazikhangelelwe phakathi kwezisebenzi uhulumende labamabhizinisi. Okukhona okwamanje ukuthi izisebenzi kazisakwanisi ke ukuya emsebenzini. Instead ukuthi abantu bezenzele omunye niyedwa, bathi kungaba njani ukuthi sikwenzeke lokhu sibambene. Yikho nje sikhuluka ngokuthi kungaba lokutshengisela.
Okunye okukhwele kwathiya uZulu emangele imali yokuthatha i-passport entsha esifika phose isigidi esisodwa i-$1,000. Kuthi nxa umuntu efuna i-passport ethathwa ngesiphangiphangi isisedlula inkulungwane ezinhlanu i-$5,000. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Iqembu labesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa elizibiza ngegama lokuthi ihloka elibomvu selisungule umkhankaso wokukhuthaza ukulandelwa kwamasiko lenhlalo yomdabu emizameni yokubuyisela inhlonipho, uzwelo kanye lobuntu kwabeZimbabwe abasemazweni. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Sawela ushangane saquqa ngamadolo inkosi nobemula yasihlangalanda.
Iningi lendawo esihlala beZimbabwe abaningi kakhulu emalokishini asedolobheni leGoli abalisa iHillbrow, iUvale leBeria asedume ngokubanjwa inkunzi, ukubulawa kwabantu mahlayana, indawo eziningi ezabathengisa ucansi, lamabhawa amaningi agcwala ontanga. Abehloko elibomvu bathi yonke le misebenzi yokulahleka kwamasiko. Ilunga lalihlanganisa unkosazana Memza Mdluli uthi njengabomama bafuna ukusiguqula lesi simo.
Masithi singomama behloko elibomvu, omama bakomthwakazi, asiyona inhlanganiso yepolitiki. Singomama bakomthwakazi abazama ukuthi bavuselele isiko lakithi elakomthwakazi.
Unkosazana Nikki Ncube uthi nengilenja ethe ngokuchiya obabakazi, omalume, ogogo labo babamkhulu ekhaya bafike eGoli baba ngumhlambi kaze lusile.
Amasiko aselahlekile kakhulu yinhlonipho. Indlela ehloniphisayo yokugqoka lokuvunula. Ukulaywa kwabaya emtchadweni. Ulwazi ngobuyithi bethu. Ulimi, imigido yakithi yesintu abanengi vele abayazi ngoba bayifundiswanga. Ngezinye izinto ezilahlekileyo kakhulu emasikweni akithi.
Unkosazana Velile Dlodlo uthi sebehlele indlela ezithile abazafeza ngazo umkhankaso wabo lo.
Sidinge labo mama abadala sibe labo lapha kuhlokeli bomvu abazosifundisa amasiko ayekhona into ezazisenziwa kudala. Njalo uma kukhona la kusilela khona sikwazi ukuthi siyakhipha omama bahambe baye ebantwini abadala khona le makhaya baze lempendulo emibuzo esabe siyibuzile.
Leli qembu lithe ezinye izinto elifuna ukuyifundisa abeZimbabwe laba yikupheka ukudla kwesintu ngoba iningi lokudla okudliwa kuleli kuyikudla osekuphazamisa ukukhula kwabantwana lemizwa yabo. Le yinto egcizelelwa nkosazana Mildred Khumalo ozalwa eMjabeze.
Le ndlela okugqokwa ngayo, le ndlela okuhlonitshwa ngayo, le nto okuthiwa lizilo abantu abasakulandeli. Okunye yikho sokunembangela. Langendlela abantu abagula ngakhona, langendlela abantu abashona ngakhona. Isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Nkosazana Sophie Mlotsho odabuka eTsholotsho uthi iningi lezigigaba leziga osekubhahile namhlanje kubangelwe kulahleka kwesintu esikhuthazwa ngamasiko.
Kubalulekile kakhulu ukuba sibuyele emasikweni ngoba ngeke wazi lapho yakhona ungayazi imvelaphi yakho. Besifisa njengabomama behlokile bomvu ukuba bonke omama besizwe sakwaMthwakazi bengabuyela emasikweni. Bengabuyela lapho esiqhamuka khona. Siyedobha lokho isakolo okwasilahlekelayo. Sikubuyise, sikulungisise, kusakhe njengesizwe.
Abehloka elibomvu owangwelinye lamaviyo ebutho bathi balethemba lokuthi bazasiqoqa isizwe kulondwe amasiko anyamalala lenkosi uNobhengula. Melisudo 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Hayi suka bo ngusinini ngwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi bathi ngqoma ntombi. Ukuzigqiba ke izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kusungulwa umkhankaso wokuvikela udlakela emulini owe 16 days of activism against gender-based violence. Ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka. Odokotela bezinga laphezulu ama senior doctors labo bathi sebekhalale umsebenzi. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.